sokuyisikhathi ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilincumelo na ukuthi khona uSevia Kasukere engabi khona kuballot njalo ukubekwa kwakhe ngenomination court ufakwe eceleni wathiwa khona hayi kube kungalandelanga iconstitution nelizwe njalo thina siyahamba econstitutional court se appeala khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa.
Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele.
Lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumeni ezingalunganga.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba iCCC ikhokhelwa umnumzana nesentshamisa yilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usithi angavunyelwa ukwenza njalo, engavunyelwa ukwenza njalo yabe sephule isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-Electoral Court lamhla siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi ngoba ube sehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana uAdvocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
umthethwandaba uveze ukuthi ukwamukelwa kwamaphepha akhe eHarare kwakungekho emthethweni njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likaKasukere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Ilincumelo na ukuthi khona uSevia Kasukere engabi khona kuballot njalo ukubekwa kwakhe ngenomination court ufakwe eceleni wathiwa khona hayi kube kungalandelanga iconstitution yelizwe njalo thina sithi siyahamba econstitutional court siya-appeala khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukaKasukere umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe ngumthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
Savele saphambanisa ngoNovemba 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama criminals agombolezele unumzana uMgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama criminals ngobani. So mbona ngani ikho okwasuka kwaphambaniseka izinto ama institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo-2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukere uyabe esephula umthetho. Ukasukuwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loThafazwa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayeleminyaka yesikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe uMahluli uMnamato Muthebetsi obencediswa ngababili abathi uMnumzana Chakuvinga kanye loNkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminingi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluko esikhulu lolunya ekubulaleni uTapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lo mphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakore omdala uMnumzana Munya Felix Midzi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa ngumahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second accused.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaTapiwa obesemthethwandaba laye uNkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngaphi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. UNkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makore luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane, kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leng ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaTapiwa.
Laba babulala umntwana wakwaMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwe ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi sibi okuphindwe kanenge. Bebengabulala baceda abantwana du benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamachumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, kuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC liza nqoba kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende phose ngesilinganiso esifanayo. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. One, economy iye silahlekile. Two, abantu beZimbabwe bayahlupheka. Three, almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqhakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona basibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa singangalonye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandelwa ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama saveyila evela ku-Elite Research Survey le-Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asilamsebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumente ezingalunganga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF.
Mhlaka 24 sina sikhuluma ke i-barometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho-ke lakhiwa ngabanikazi bayo.
Bakhona abanye abakhonana besithi-ke ibandla lezanu p f akulalutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo kanye ngazane zingamanzi nje.
Lokhu Mthembo kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha ku-ground. Shuwa ungathi akona loto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo phose all provinces ezeZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayishangane eyaqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ukufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ubethi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even icreate futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlokozi uyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangeleke. So umuntu oza kuthi akulanto ebambekayo eyenzekileyo ewesitshoni khangela ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazwa lokuthi kuhamba njani. Khangela improvements ezikhona sokuthi airport le-airport khona ngale, khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale, khangela konke ama-rigging lokuze nalo okugole ihlanzi afakwe khona ngale. Kuningi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shiwe lapho abayenzelo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla lezanu p f obexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalela ePhalamende umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalela ePhalamende awe-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora alitshumi asehlubukile kuleli bandla aya kuZANU PF. Unobhala jikelele weZANU PF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga e-MDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbonjia, Winnie Kankuni lo Virginia Mafutha, wazisa lokuthi wonke asesiza kubandla lakhe alitshumi. abanye abayisithupha baqanjwe ngamagama kumakhasi abasekela uPF enkundleni zokuxhumana njalo bebegoqela umnumzana Moyo. Kodwa umnumzana Moyo utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le-MDCT.
Into ekhona ikuthi nxa ngizakuya kuZANU-PF ngizazisa uZulu ukuthi hayi mina sengihambile. So akula muntu engimthume ukuthi khona anginele. Abantu bazihambela kodwa ezanu-PF headquarters bayaphuma amapicture abo. Bonabo abantu bona amapicture wona lawo yibo abahambileyo. Kodwa mina nxa ngizazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa. So laba abantu laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi ngoba azange ngithume umuntu ukuthi uhambe uyommela. Azange ngike ngithi umuntu kana ngibhalele ibizo mina ngihlale eHarare duze nezanu-PF headquarters yakhona ngabe nje yini ngabe ngihambele ngedwa. So laba ngazidibana kumbe bakhuluma ngomunye umuntu kodwa nxa ngizahamba hhayi ngizakhuluma ngatshela uZulu nezizathu.
Labo abahambileyo kuZANU-PF abaphume besemahofisini ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba?
Ngivele angizange into engikhulume labo ngitshola kanye yikho ngithe kumbe sebehlanya kumbe sebangabantu abanjani ngoba angikwazi lokuthi ibizo lami balikhethe ngaphi ukuthi baliphiwe ngubani vele angikwazi. Kodwa nje usho wami ukuthi nxa ngiza kuyakhona mina ngiyazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa ngoba isimi mntwana omncane kupolitiki lapha.
Ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lephalamende ngokwazi kwakho liba nengini oPeter Moyo ephalamende kumbe nguwe wethu?
Yimi ngedwa uPeter Moyo silinalamazi ovela eSavatoni uMP udeputy organizer weMDC Alliance i-National Executive Member MDCT yimi one. Akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angasikola lowo usongwangathi.
Yebo uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuZANU-PF uzazikhulumela. Khathesi singatsho ukuthi usalilunga le-MDC.
Khathesi ngililunga le-MDC ngimelela isasathoni ngikhona angikaphumi ngisesekhona sibili.
Kodwa ukuphuma yinto ocabanga ngayo?
Uyabona kupolitics yawo ngeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya.
Lo ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lephalamende njalo elilunga leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ukuze sizombono wakhe ngalolu daba. Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini njengalokho obekufunwa ngumongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe yena odinga izikhali zokulwisana lele-Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni wobuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli beNATO abagcizelele ukuthi ele Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. Umongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele Ukraine alikalungeli ukuba lilunga leNATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lesi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le-500 days zempi ye-Ukraine le-Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi-500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuona lamazwe aseNATO. So amazwe la inhlanganiso yeNATO amncedisile kakhulu ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa iRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye yeNATO ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborder yeRussia ukuze ilizwe lelo libe yimemba yeNATO sokusitsha ukuthi laba abase Ukraine kumbe ngithi yoni Ukraine iyabisiseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba baNATO sebengafaka izikhali zabo eUkraine zikhangele khona ngale eRussia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba bayesabela ke laba abeNATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi pose maybe i third world war. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadeda kancinyane bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke kubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo ameleneyo amazwe aweNATO le Soviet Union layo iqoqa bayo ngaphaya neceleni ngithi le ingathi le China ibe le India ibe le Saudi Arabia lalaba o Iran sokeke ukungathi kumelwene khona bani angikholi ukuthi bangayekethisa laba beNATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni le Studio 7 eseDallas eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko, njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu, and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo seGeorge Silundika primary, ngiqale ngeprimary ngoba isikhathi esiningi sasijayele ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyo eyavulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayele ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala, siyexoxa labo, siyebabona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho-ke te siyakhona ngale bezivele sesiqoqile lokhu besikuxoxa, kukuxoxa ukuxoxela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho-ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale, besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabithela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases, lama-notebook, lezinto zokudrowa ezabantwana eze-art. So yikho sasicele ngalelo langa, and then plus lelokuzeni le equipment yo ye sports ebebhola
singathi bakuthakazele kanganani konke lokhu
kunye lelo kuzendla impompi zakhona zokupompile kuze namabhora so bakuphabekela kakhulu
ye nxa sisigangela njalo uthi ulahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school kuyini elakwenza khona ngale
hayi e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza imihla ngemihla ikuthi besokulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontacti lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besitole ngaphi so khona ngale lakho sasifele sijayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day so sasihambele lakho khonokho kufana lalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinda sahlala phansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke nje
singathi-ke nxa sikhangela khonokho likwenzayo libona ngizane kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi
kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yakosilundeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangelandlela zokuthi bethole usizo so ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengabalalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports so ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezinye izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabethile khonale esikolweni kabalazi yi-boarding school i-secondary ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjengeukudla lima lokwe-sports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho
sungaphosa amazwi akho okugcina khonapho babasilundeka
ma kule zinhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikole ezinjengase-George Slundika lesa e-JZ Moyo izikole lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kukuphenduka kwama-refugees bevele ezambia so ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe bekhwabetheke ukuthi khona bengazithola ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe ngabantu abakuthi bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje inumba yami ngu-country code 966-530-930-271
lo mnumzana Felix Silundika isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 luyalandela uhlelo Live Talk namhla olwe Diaspora Forum lapho ujonga Kandemiri weStudio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwi ukuthi sizwe imbono yabo ngomomo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhlaka 23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yo-Elite Africa Research ngohlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthele Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mwakanaka mhuri yeZimbabwe.